siyabonga Sandra lo Chris le tshona njani mthwaka zomuhle ikutibana emsakazweni we studio 7 ngolesithathu mhla ka 26 ngombimbitho 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC sitholakala emoyeni lasebulenjini ku-internet ku-website yethu ethi www.voandebele.com. Iwebsayithi injalo www.voandebele.com. Walamukela emoyeni ngenjabulo nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Inye into ezoyenzakala ukuthi abantu abaningi amaphemithi abo expire ngesikhathi esifana naye. Inikuthi kuyabe kule nambi abantu abaningi kumele ba-renew amaphemithi akhona. Abantu bonke mase begivela besekhaya besiyalungisa amaphemithi. Hayi kuzoba ngenye inkinga. And abazange bacabanga kahle vele kuyinto kwabo.
Uhulumende weSouth Africa wazisa ukuthi isizalwane seZimbabwe zathola amaphemithi kuhlelo luka-2010. Kuzamela zibuyele ekhaya ekupheleni kweminyaka abayiphiweyo.
Njengochairman of Matnot, kade ngikhona ngale lami emeeting lo president saka ku press conference ndawonye lama members enational level. Lokhu okukhulunywa nguChabangu uzama ukuphambanisa ingondo lemicabango yabantu bemadepheleni nabo.
Ingxaba ngxoza lokufuthelana phakathi kweziphathamandla zebandla le-MDCT lokhe kuqhubekela phambili esigabeni seMathebelele North.
Kuliphuma le ndaba lamuhla sihlaziya udaba lwabantu abafa ngokugwazwa zingqamu olubikwa solusabalele okwethusayo ePlumtree.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Uhulumende weSouth Africa wazise ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezathola amapermit ngaphansi kohlelo lokuxolelwa kwalabo ababeselizweni ngokungekho emthethweni ngomnyaka ka-2010 kuzafanele bebuyele eZimbabwe ekupheleni kweminyaka abayiphiweyo kulawo mapermit ukuze bafake izicelo zokwengezelelwa iminyaka beseZimbabwe. Lombiko wethulwe ngumsekeli kamphathi Ntambo Gacha lwendaba zasekhaya unkosikazi Fatima Chohan ePretoria lamhlanje. Usuchiye izizalwane zeZimbabwe ezingela mathe. UBenedictine Hlapo weStudio 7 usipha lolu daba esePretoria kwele South Africa.
Ekhuluma emhlanganweni wabezindaba ePretoria lamhlanje, umsekeli kamphathi Ntambo Gacha lwendaba zasekhaya unkosikazi Fatima Cohen uthe emhlanganweni oqhutshwe lidale labaphathi Ntambo mhlaka 19 Mbimbitho lonyaka kuhle kwethulwa isinqumo sokuthi bonke abeZimbabwe abayiphiwa amaphemithi phansi kohlelo lokubhaliswa kwalabo ababeselizweni ngokungekho emthethweni ngo-2010 kuzafuze babuyele kubo ekupheleni kweminyaka abayiphiwe kula maphemithi bese becela imvume yokwengezelelwa iminyaka sebekhonale.
In this regard, Cabinet has agreed that permit holders will be expected to reapply for their permits in their country of origin. Minister Pando will host a media briefing soon to expand on the cabinet's decision in this regard.
Lumbiko kankosikazi Cohen usubangela imibuzo eminingi edinga impendulo zesiphangiphangi. Esebuzwa ilintathelo ukuthi achaze kabanzi ukuthi luza qhutshwa njani lolu hlelo, unkosikazi Cohen walile ukucaca ethi umphathi Ntambo walolugatsha uza qhuba umhlangano labezindaba lapha azaveza khona konke okuphathelane lalolu hlelo.
The minister will have a statement prepared for you next week, and we'll ask Ronnie to note the urgency of these questions and to try and expedite that press conference. I really am bound by that commitment. So,
umbiko lokahulumende wakwele South Africa usujiye izizalwane zeZimbabwe zilesithuli. Kanti ke sekusobala ukuthi sezichonelwe lilanga emini libalele. Kulezizalwane zeZimbabwe ezizinkulungwane phose ezingamakhulu amathathu 300,000 ezatholwa amaphemithi la iningi lawo aqala ukuphelelwa iminyaka ekupheleni kwalonyaka. Isizalwane seZimbabwe unkosikazi Nomalanga Dlamini ubethe ukuthele kanunu wabo ngesikhathi ekhuluma leStudio 7. Uthi kakuzwiseke ukuthi abantu abaningi kangaka abaphiwa amaphemithi ngenxa yokuthi bayasebenza, ukufunda, loba uqhuba umbhizimusi bese kuthiwa bavulathele konke lokho bayicela imvumo yokuqhubekela phambili sebe seZimbabwe.
Kwenzakala nemsebenzini yethu ekhaya sisiyafola sifolela ama-permit akhona. Futhi inye into ezoyenzakala ukuthi abantu abaningi ama-permit abo a-expire ngesikhathi esifana naye. And kuyabe kule nambi abantu abaningi kumele ba-renew ama-permit akhona. Abantu bonke uma sebegibela besekhaya besiyalungisa ama-permit, hhayi kuzoba ngenye inkinga. And abazange bacabanga kahle vele kuyinto wabo lo.
Unkosazana Lynette Moyo owenza umsebenzi wezindlini ngomunye wabaqala ukuthola amaphemithi la ekuqaleni kuka-2011. Yena-ke uthi usephelelwe ngumphako njengoba yakhe iphemithi izaphelelwa iminyaka ngolwezi lonyaka, kanti-ke uthi kuyacaca ukuthi angavele aye eZimbabwe phinde ayithole imvume yokuzosebenza kwele South Africa.
Indlela yokuthi vele abasasifuni la basitshele kahle. Ngoba uma ungahamba khona ngale kunje ungu-bodyguard bengakumelela kuma kuyadonsa about 3 months bengakumelela emsebenzi nalowo ukuthi ubengafaka omunye umuntu ngoba baningi ama-South African afuna umsebenzi. Sabe lapha sizofuna umsebenzi bangani bayasiza bona bengasizi ngezindlela zokusicosha waye bengasitsheli kahle.
Iningi-ke lithi selilinde ngamehlo abomvu isimemezelo esiza kwenziwa ngumphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya emalangeni ambalwa alandelayo okukhangelela ukuthi sichaze kabanzi ukuthi ikusasa labo limi kanjani. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Umbiko oyethulwe ngumkhokheli we-MTCT uMnumzana Morgan Tsvangirai okuthi inkokheli yebandla ixotshwe ngevoti yokusolwa ngabanye i-vote of no confidence kayisoze yamukelwe isibangele inkulumo njalo esigabeni seMathebeleland North. Izolo uTsvangirai utshele intatheli zindaba ukuba njengendlela yokuxolela labo abaxotshwayo ngali voti bazavunyelwa njalo ukukhokhela leli bandla. Lokho kuhle kwenza inkokheli yesigaba seHarare ekhokhelwa ngumnumzana Paul Mazore ihle ibuyele emsebenzini. Esigabeni seMathebeleland North, umnumzana Sengezo Chabangu oyetheswa icala lokukhuthaza uTsvangirai ukuthi asuke esihlalweni uthe akugenqula isinqumo okwenziwe nguTsvangirai kukhomba ukuba usebuyele esikhundleni okusemthethweni. UChabangu othe ukhuluma esemahofisini ebandla utshele iStudio 7 ukuthi nguye umgcini sihlalo semthethweni ngoba nguye osebenzisa amahofisi ebandla lokutshayela izimota zebandla.
Lizakhumbula ukuthi savele sakhuluma thina sisithi kumele kulandele isisekelo sombuso. Konke lokhu besikukhuluma njalo siqinile. Sikukhuluma njalo silobufakazi besisekelo sombuso. Kulusizi ngani ngoba lezi nkokheli zethu ngikhona zikubona kathesi ukuthi kulento kumele kube LSA isisekelo sombuso okungamelanga yenziwe loba ngubani ngaphandle kwesisekelo sombuso. Namhlanje-ke izinkokheli zethu umongameli utshile ukuthi kakula i-vote of no confidence kusisekelo sethu sombuso. So wonke laba abantu ade behlelwe isoneso sehlakalo bawuyela ezikhundleni zabo. So kusho ukuthi-ke thina besivele singaphumanga ezikhundleni zethu njengobana sasivele sithilo sizaloluka sisebenza sisemahofisini njengalokhu ade sikhona sisemahofisini yethu. Sesiza kuthi thina ngemva kwalokhu sesizakhangela laba esithe bayenza lezi zinto ukuthi iphathi zifike kuleli banga efike kilo ukuthi kumele wenziweni sisebenzisa futhi isisekelo sombuso.
Ye kodwa sike sakhuluma lezinye iziphathi amandla zebandla ezithi zona hatshi ayisikho okwenzakalayo.
Uyazi ukuba yize umuntu mhlawumbe ongafuni ukuthi afunde i-constitution kumbe ngumuntu ongafuni ukuthi amelane leqiniso. So silazo impumputhe lakhona ku-leadership yethu e-MDC abanye abantu abangafuni ukuthi bakhangele iqiniso. So mina ngalokho ngikubona nje kuyinto engasoke engitshintshe ngoba ngani ngoba ngilokho engingumgcini sihlalo webanga le-MDC entshonalanga. Njengoba ngikhuluma nisenze nje ngilama programs engizawenza nge-weekend and siza-implementa, siza-feza lokhu esikuphiweyo yi-provincial council ukuthi sikwenze. So laba abangavumiyo ukuthi ngingumgcini sihlalo le-executive yami kuchuthi bala lalelo lizwi elikamongameli onguye phela omele akhangele ukuthi isisekelo sombuso kwasicanyulwa uyi-custodian ye-constitution.
Umnumzana Sengezo Chabangu, lilunga le-MTCT, ubekhuluma ecingweni ese-Victoria Falls.
Isikhulumeli sebandla umnumzana Douglas Monzora utshele Studio 7 ukuthi umnumzana Chabangu uzaqhubeka elilunga. Udaba lokuba ngumgcini sihlalo lusathoniswa. Osaphethe isikhundla sikamgcini sihlalo wesigaba sikamnumzana Chabangu, umnumzana Thembi Nkosi Sibindi utshele Studio 7 ukuthi yena nguye umgcini sihlalo.
I think oChabangu ngamafitshane ngathi bakhitshwa ngabantu because they are sell out. Thina labantu bemathinoti esakwalayo, abantu bemoti abakwalayo ukuthi we don't want to hear that. Kade siseHarare izolo, sihlangane lo president izolo, singama-chairman ama-provinces wonke arecognizewe, saba lama-discussion nama-president. U-president was here ithi lathi samtshela ukuthi inhlanganiso kumele ihambe njani, naye wasitshela u-president isihambise njani inhlanganiso. Njengo-chairman of Matnot, kade ngikhona ngale lami emeeting lo president, saya ku-press conference ndawonye lama-members e-national level. Lokhu okukhulunywa nguChabangu uzama ukuphambanisa ingqondo lemicabango yabantu bemadepele North. Abantu bemathebene nonzi baqiye bathi bona they don't want abathengisi, abafuni bantu ababathengisayo njengoChabangu. Wonke umuntu okhuluma nge-leadership renewal simthatha njengomuntu wezizano othinywe izizano ukuzobulala i-MDC. So uChabangu is among those people abahamba besenza gonokho, abangafunwa ngabantu, ngama-traitors those people. Asifuni ukubabona le mathepheleleyo.
Njengoba yena umnumzana Sengezo Chabangu esithi nguye umgcini sihlalo, selike lakhulumisana yini sekuke kwaba lo daba lona?
Ngithile uphambilini ukuthi khona uChabangu thina sime emathepheleleni North, ama-structures emdisithi emathepheleleni North bathi umthengisi uthengise uTswandirati. Yiyi group ehamba ibhala amaphepha iphethise upresident. Thina emathinothi sithi the sell out umthengisi omkhulu. Amboni mina ukuthi ngilesikhathi engasiqeda ngikhuluma kulo mthengisi. Amboni ukuthi kulesikhathi engingasiqeda ngilalele umuntu obulala inhlanganiso ethengisa inhlanganiso eyafelwa ngabantu abaningi kangaka. Mina ngimele i-MDC ngoqobo and uleader wami nguTswandirayo, weza kumnyama kubomvu ngithi uTswandirayo nguprezident wami until size sikhathi lizo. UChabangu angilasikhathi sokukhuluma laye.
Umnumzana Thembi Nkosi Sibindi ngosaphethe isikhundla sikamgcini sihlalo wesigaba seMathebeleleni North. Abalimi abatsha esigabeni selupane East lamhla babukise izilimo zabo embuthanweni oqhutshelwe kuward yeLake Alice kulindawo ngaphansi kohlelo lukahulumende olokuthuthukisa inhlelo zabo. Umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya obekulo umbuthano uthi bekulokufundisana kanye lokucebisana phakathi kweziphathamandla zikahulumende, izakhamizi kanye labalimi abavela ezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe kulumbuthano.
Khona ngalo ngehlelo lwe-3D Day ngaphansi kuthiwa yi-PM esingathi ngiyalo ngesilungu kuthiwa Breeding Farmers Resilience and Climate Change through conversation farming and multi-barrier use. Ukuthi ukuthi ngamafitshane kuluhlelo olubonakale ukuthi yena lowo abantu ade sibizwa kakhulu ngabantu abalima uhlelo lukagatshompo behlanyele inhlanyelo eziningi ngoba umama uqala umama uthi Sidube nasikhabile umama lona ule nhlanyelo emhlobo engu-18 esiyibone epletini khona lapho iyenze kahle sabona lalapho ukuthi lo umhlobo uyenze lo lo la ukuthi ufunde okuningi kukho khonokho kuguqela lo baba ulethu uZulunyuke khona phana yena uyilead farmer okuthi futhi yena nguye okhangele ama-farmers nalawa e-conservation akagatshompo kuyona le ndawo sibonile befunda umehluko kade ukhona utholakala ukuthi kumama unasithakele laphana ukuthi walima wasebenzisa umkuba ule lomvuzo wesilungu i-fertilizer lo ngapha ulethe izulu wasebenzisa umkuba wesilungu i-fertilizer so yikho kade kuhlehlukaniswa kubonakala ukuthina okwenza kuhle kuphi izivuno zabo nokukhanyile amaplots nanana akuhle kakhulu ukuthina abalimi njengabalimi singakhangeleli ukuthi khona sonke isikhathi silima ngenkomo kuphela langezandla langezini umcimbi omkhulu kwanalani wadi sibili ngoba lathi sisuke ngapha edabuka wagile singabalimi abathathu siya kuyonalani indawo
ungathi abantu bafunde kakhulu kulo umbuthano
ngathi sifunde kakhulu ngoba laphana sifundile ukuthina ensimini singaqondi ukuthina hayi ingandithini iphana sengiyahlangela iphana kuphela sibonile njalo ukuthina ukuhlakulela izilimo zakho kakhulu uzihlakulele kuyaletha isivuno esihle kakhulu lokuthi ufake umvunziso uphuzile lokuhlakula lethi konke konokena kuyayehlisa isivuno sikubonile khonapha
lo mnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka eLupane ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eLupane.
Abantu abadilizelwe imizi lizulu lesikhukhula eTsholotsho kumaviki edluleyo babikwa sebeqalisile njalo ukwakha abanye besesaba ukuthi lingaphenduka njalo leli zulu. Sixoxelo ke waba ngumeli weTsholotsho kudale leSenate umnumzana Believe Gawule.
Abantu monakalo bekhona sibili esigabeni seTsholotsho lapho abantu abadilizelwe khona imizi lizulu. Izulu njengoba kade lisina kakhulu ngokuyine kakhulu lelizulu leliyo ebelihoshoka emalanga wonke la kodwa kungani kuthe mbijana izulu selimile osokwenza njalo kusebenzeke kufinyeleleke kulezo ndawo zalabo abantu lapha abakhona lokuthi lo sizo abalutholileyo luyefika kibo njalo khonoko sokusenza futhi endaweni zethu lezakukubi njengakwezinye indawo lapho abantu bekhukhulelwa khona imizisi bathi besuke khonapho behlala kwezinye indawo abantu adibele kubuyele behleli khonapho njengoba manje sengekho kathesi kulezi nsuku ezinjengalezi amalangana la sokungani kungcono kulokubuyelo-ke khonapho ukuthi abantu sebethola lalolu sizo oluvelela kulabantu abancedisa inhlanganiso ezizimele zodwa kunye lohulumende.
Bakhona yini asebeqalisile okwakha njalo izindlu kanye le mizi yabo edilizwe lizulu leli?
Kule ndlela kulo sizo sifike oluningi kade solubusiza lapha ngikhuluma nje kuvikile leli kulo sizo olufikileyo olugoqela ukudla izimpahla nako konke-ke okuzaba njengentuzo ukuncedisa abantu kade bekhangelela khona ukuthi i-ofisi kasikomithi ngale bebekhangela ukuthi bazathola usizo-ke lalowo alaba bazakwakhelwa imizi yabo edilekileyo ngokunjalo usizo lwakhona lokhu lusiyaphambili kwala nje ivikileleli ngesonto kwamukele ezinye impahla sibili eziningi ezizakuya kwizenzo ndawo lapho ngikhuluma nje kunje ngile themba sezifinyelele lezo mpahla kulawo bantu abayibo badilikelwa imizi.
Umnumzana Believe Gawule ngoke waba ngumeli weTsholotsho edale leSenate.
Ingcwethi ezibona ngamasiko esintu zithi umnumzana Albert Khumalo ogcotshwe ukuba yinduna kwele South Africa ngempela viki ukhangelelwe ukulungisisa ukuhlupha izizalwane zeZimbabwe kulelo lizwe okunjengokuthola amaphepha okusebenza. Omunye walezi ngcwethi uPrince Zwide Kalanga Khumalo isizukulwane senkosi uMzilikazi uthi akumelanga uGumede aphathe ukuhambelana lamasiko abantu beMathebeleland leNkabazwe. Uthi lokhu kungenza ukuthi baxabane njengoba igcotshwe kungenziwanga imikhuba yesintu. UKhumalo uthi uGumede ukhayendelwe ukuphatha okuhlupha abantu abadabuka kwele Zimbabwe okunjengamaphepha okusebenza lokufunda ezombusazwe lokunye nje ukuhambelana lenswelo zabo beseSouth Africa.
Ayisibo buduna lobu njengalokhu ethina esikho khona esakutshelwa umzilikazi Dlolo Bhengula ngoba kala sigaba lapha eMathebeleleni ngala bantu abamlandelayo abancedisayo lapha eMathebeleleni njengobuduna bethu obuvele bukhona okwenzakalayo ukuthi abantwana abaseSouth Africa balenkinga eziningi lapha abafisa ukuthi ngabamelwa ngomunye umuntu ngakho bamcelile ukuthi abe nguye obamelayo entweni zabo eziqondana labo abe politics, abe culture, abe zikolo, bonke nje abantwana abangabe bekhona ngale.
into nje ukuthi basuke basebenzisa balelo ukuthi induna ungubusa bhuku ngaba sebenzisa elinye ibala elingayisilo eliqondana lobukhokheli bamasiko ngoba kabakhokheli okwamasiko bona ngalo bakhokheli okwepolitics yokuphila kwabo khona ngalo
ye akuphoqi kangako isiko lesintwini phela
hhayi ngingaxoxisana labo abanye bakhona uthi sizwisise ukuthi kati kwenzakalani ngoba kwabe kuyikuganga esele ukuganga okuningi laye endiyala ugumede oke waba phakathi kwakho ukhokhela ukuganga kwangikhona kodwa hhayi kwakhanya ukuthi wabuya wazaxolisa lapha sambona ukuthi hhayi kwakuphambanisekile ngakho angikhola ukuthi angabe ngena ubuganga lobu yena ngokwakhe aseke wabuvika ngibona ingani yinto engaphambanisi ukuma kobumbuso wamandebele nobukhokheli wamandebele obamasiko kulele lakithi ngoba nxa umuntu esuka endlini yamandebele uyabe bekwa elapha ekhaya njalo elesigaba lisazakala ukuthi uzalwa kanjani yena kakho endlini elobuduna ngendlela le esiyaziyo
kodwa abakwenzayo singathi hayi kuqondile sibini
ngokwazi mina inkinga zabantu abethu ezikhona ngalo ukuthi abantu bethu bayaqhuma bedliwa zingwenya bafike ngalo becabanga ukuthi basekhaya bafumanise labo ngale sebexotshaniswa ngamapholisa bazama ukuthi baya kulowo behluleke bazama ukuthi baya kulowo behluleke engxenye ugumede ngendlela abamfaka ngayo uzabe bancedisa ngoba uvele uyabancedisa ngendlela eziningi abantwana abadubekayo njengakhathi esikwabantu bethu abawela emigodini uhulumende wezansi azange abancede ngalutho ogumede yibo abagijimayo bazama ukuthi bancedise lapha lala
lo nguprince uzwidekalanga khumalo Itsizo ezisukulwana senkosi uMzilikazi obekhuluma loGibbs Dube weStudio 7 asenelisanga ukukhuluma loGomede obengaphenduli umakhale khukhwini wakhe.
Ku-Life Talk lamhla sikhangela isaziso seziphathamandla zakwele South Africa esokuthi abeZimbabwe abathola imvumo yokuhlala lokusebenza kulelo lizwe kuzamele baphindele ekhaya nxa isikhathi esisengwalweni zabo singafika.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Angalaphuma lendaba, nashona lendaba. Angalaphuma lendaba. Angalaphuma lendaba, nashona lendaba.
Kuliphuma le ndaba namhla sihlaziya udaba lwabantu abafa ngokugwazwa zingqamu olubikwa ludlondlobala ngamandla ePlumtree. Amapholisa aveze ukukhathazeka okukhulu ngalolu daba kumaviki asanda kwedlula axwayisa uZulu ukuthi engaze athwala izingqamu. Sixoxa lesakhamuzi sePlumtree eJuchume umnumzana Difa Dube ngalolu daba.
Lolu daba babunkomo lungizisa ubuhlungu kakhulu ukuthi nxa ama statistics nxa ebekwa ngaleyo ndlela ukuthi nxa behlanganisa inhlelo zabo babona ukuthi ubugebenga buba buya ngokwanda endaweni yasePlumtree. Kodwa ngokunjalo mina bengifisa ukuthi kube le ndlela eziningi okufanele ukuthi amapolice bazikhangele njalo bazame ukuthi kugwemeke lezo zinto. Enye into ecishe engingayibala into yokuqala engingayikhuluma ngeyokuthi abantu iPlumtree seyaba ihapa yabantu abaningi. So izinto lezi sezisenzakala ngokwenzakala kwazo sikusiba labanye abantu ababuya mhlawumbe bevela kwezindawo bezozama impilo ezigabeni zasePlumtree. So labo bantu nxa kuvela ubugebenga sikusiba sebebalelwa kulabo bantu basePlumtree. Kodwa mina ngokukhula kwami abantu basePlumtree kuze kuthiwe leya ndawo ukuthi ayibulilima. Ibulilima kusho ukuthi ukuthula akuzange kwabe indawo eyayivele yayila macala onke lawo. But ukuba la mabhoda la amaningi sekwabuya kwasidalela inkinga ezinye ezingazaziyo ukuthi uhamba njani. Umthetho police akufanele bezame ukuthi i-policing ayibe khona iqiniswe ezigabeni zonke zaseplumtree from Bruinabek ukuze kuyefika kula kweDubude. Kufanele ukuthi kuqiniswe umthetho kulana indawo leyana ukuthi abantu abazame ukugwema ukuphatha izikhali. Ukuphatha izikhali asonto enhlena leyana. Isakhamuzi nxa sibone umuntu esenza into embi report emapholiseni ukuthi le nto leyana ivaleke ingaze iqhubekele phambili.
Khona kungani besebenzisa ingqamu kakhulu abantu beplumtree? Yisikhali sendulo yini kade bevele besebenzisa?
ngamu unkomo iye sasikubona kusenzakala kodwa akuzange kwabe into iyayisenzakala kakhulu ngindlela sekusenzakala ngayo kulezi nsuku zanamhlanje. Ingamu abadala kudala umuntu wayehamba ezitholele ingqamu yake noma ethola ukuhlinzwa inyama esazi ukuthi hayi into asengahlinza la azisikele inyama adle. Kodwa namhlanje abantu sebathatha ingqamu bazifake ezikhwameni bazisebenzise intweni ezingalunganga. Kufanele ukuthi lokhu kuzama ukuthi impela nxa ukuthi kuyavumeka kube le stop and search nxa kusenzakala. I-stop and search ukuthi nje abantu bena abasolele ukuthi umuntu abasolele ukuthi bengabe bandakanye kamacaleni anjalo. Ingqamu zingavunyelwa ukuthi abantu befathe izingqamu ngoba sebezisebenzise izintweni ezirong kakhulu.
Sikhula thina Dube bakhona engibaziyo abafileyo abanengi bebulawa zingqamu begwazwa. Ngeke sithi leli licala yini elivela kathana?
Ye kakhulu lokho okwezingqamu babunkomo sasikuzwa kodwa kakhulu sasikwazi ukuthi abantu abagwazana ngezingqamu ngabantu abalwa khona le makhasini mhlawumbe into zokugembula ezazingekho emthethweni kodwa khona kahle kahle emvameni kwakukhona khona kodwa ayisiyo nto iyayisezingeni eliphezulu njengelanga lanamhlanje.
Kuyini Dube izakhamizi ezingakwenza kanye laba abantu nje jikelele kulumango okubona ukuthi baphilisana ngokuthola kungela kulwa kungela ngxabano kungela kubulalana?
Ngibona ingathi uthando babunkomo abantu abazama ukufaka into ethiwa luthando kumphakathi wakithi ngoba uthando ayisiko ukuthi ukuthandala lo muntu ongumama noma ukuthandala lo muntu omunye nje ukuthi mhlawumbe selinga ukuthi mhlawumbe unkosikazi wakho noma njani but uthando yinto ofaka ukuthi uyifake kumfoweni kudade wenu kumntana wakho kumna wakho kumakhelwane wakho kanye kufanele ukuthi kube lo thando. Nxa abantu bengazama ukuthi babe lalezo nhliziyo njalo bebekwazi ukukhuzana ngemilomo kuphela abantu bezama ukwehlisa indaba zodlame ngoba nxa kungafundi ukuthi sikhuzane ngemilomo ngibona ingathi izinga lezingozi leli lingayehla kakhulu.
Udaba lokuswelakala kwemisebenzi abantu betshona bebhoda nje kungela lutho abalwenzayo ayisilo yini olunye udaba olubangela ukuthi abantu begcine besilwa?
Udaba lokuswelakala kwemisebenzi babunkomo ngokunye njengoba ngitshilo ekuqaleni ngathi sekusiba labantu abaningi ababuya bezofika ezindaweni khonaphana abantu babezama ukudinga indlela zokwenza imali kodwa-ke ukundlela zokudinga imali omunye umuntu sesiba lenhliziyo kasatane nxa ebona omunye umuntu ephethe imali usedinga ndlela baningi ngayithatha leyo mali kuye sefika la yikho lokho sekugcina sekusiba yiloko ukuthi umuntu asegcine semgwaze sembulala. Imisebenzi ngabe kuyazanywa ukuthi uhulumende wakithi acreate amathuba omsebenzi ngibona ingathi especially kakhulu ku-young generation bekungasiza kakhulu ngoba imisebenzi ngokungabi khona kwayo njalo umuntu oyindoda nxa evuka ekhaya ekhangela abantwana besifa ngendlala usingajika yenze nanoma yini into embi yokuthi azame ukuthi aphandele abantu bakhe. Akugwenye kunkwana bela ukuthi uhulumende akasicabangele akazame ukufaka iplumtree into consideration ucreate ama-opportunities kuzame ukuthi kubonakale ukuthi engasiza njani umphakathi ngoba kezwisa ubuhlungu ukuthi ukulahlekelwa ngabafowethu nsuku zonke lokhu akusijabulisi ntsho lakancane. Uhulumende akazame sibili ngako koko kusemandleni ukuthi bazame ukwenza imisebenzi mningi kuyafana lokuthi imigwaqo ifile bengacreate-a ukuthi noma abantu behambe besenza lokho ukuthi ayidanite kwakudala bayaholisa izimali kunkwana okuncane okubile ukuthi noma ama-$50 bahlala bedlile abantwana. So ukuswelakala kwemisebenzi inkomo kuyimbangela yaso kuyimbangela kuyisisusa sako lokho esesikubona kusenzakala namhlanje kuziba out of proportion.
Umnumzana Tifa Dube isakhamuzi sePlumtree eJichome obekuhlelo liphuma le ndaba lishone le ndaba. Kwezemidlalo lamhlanje siqale ngokukhangela impumela yemidlalo yenguqu English Premier Soccer League edlalwe izolo. I-Arsenal ibe ngutshikilo bhanqa 2-2 leSwansea. I-Manchester United ibhuqwe yi-Manchester City nge-3-0. I-Everton ibhuqwe yi-Newcastle nge-3-0. Aston Villa 1, Stoke City 4. Wele South Africa kusigaba se-Absa Premiership. Platinum Stars 1, Mamelodi Sundowns 3. Esgabeni se-Spanish League, El Shea 0, Athletic Club 0. Malaga 1, Espanyol 2.
Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lami owenu uNtungamile Nkomo silichiya ku-Studio 7 Live Talk. Lilale.